ndaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 22 kuNkwenkwezi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umiswa umhlangano webandla le-Citizens Coalition for Change kukhethwa khona abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo.
Ebhenki rate yabo iba phansi kithi ngxenge 70%. Nxa singasiqathanisa i-US dollar nge-bond lakithi lapha, xa unganika i-1 dollar i-US dollar kunika i-18,000.
Abathengisa imali bathi kabayisibo ababhidliza umnotho weZimbabwe.
Singakade beqale bakhuluma lathi first enqikade sizaba le minye imibono, kuzaba nzima ukuthi kwakhona umuntu ebhadale i-30 days, kuyabe kunzima ngoba bungakwazi ukuthi kwakhona wena imoto yakho izahlala yini ikhona.
Bazonde okumangalisa abantu obulawayo ngemizamo yokukhuphula inhlawulo yokufaka izimoto enzikini yedolobho leli. Sokulabantu abaningi emaphandleni eZimbabwe abasebenzisa amafutha okuzihluba ijwabu ebusweni. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulo msakazo. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi abakunhlanganiso ye-Forever Associates of Zimbabwe baphazamise umhlangano wabo eBikita izolo lapha kade bedinga abazabamela kukhetho lomakansila lamalunga edale lephalamende kukhetho oluzayo. Bathi amalunga e-FAZ akubikwa kuthiwa adlelana lebandla elibusayo. Bafike ku-Ward 8 baphazamisa obukhethwa khona amalunga e-CCC phansi kohlelo lwe-Consensus Candidate Selection. Abakuhlanganiso ye-FAZ umnumzana Kumbira Iziki lomnumzana Edson Kotora kuthiwa bebekhokhela abatsha abaphazamise umhlangano lo. Kodwa uGotora utshele iStudio 7 ukuthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba baphazamise umhlangano lo. Loba kunjalo abakubandla le-CCC bathi luqhubekela phambili uhlelo lwabo lokudinga abazancintisa kukhetho oluzayo. Sixoxe ngodaba lolu lonkosikazi Ellen Jeriyetenga obona ngezokhetho kubandla le-CCC.
Uhlelo lethu olokudinga abangasimela ephalamende lekhanselini luhamba kuhle kakhulu. Esesikwenzile njengebandla yokuthi sibe lama-citizen caucuses kuma-province ayi-8 elizweni ngaphandle kweBulawayo leHarare. Kuma-provinces lawa sisenelisile ukuthi izakhamizi kumbe ama-citizens basinike abantu abangathi abangaba bathathu abangakwanisa ukusimela ephalamende lekhansilini. Njalo kuvikile ephelileyo kugoqela njalo lanamuhla silama ward assemblies lapha inkokheli ezebandla zingena kuma ward ziqoqisana labantu ngalokho okumele bakukhangelele kukhetho eluzayo. Njalo sibonisana lokuthi uhlelo lokudinga abameli olwama-candidates lumi njani lapho okulezikhenqa kumbe lapho okungabe uphambanisekile kulungisiswa njalo kuma-ward assemblies wona lawa. So far ahambe kuhle sibili, njalo sesikhangelele uhlelo elokuthi siqalise ama-citizen caucuses ethu kuEbulawayo leHarare ukuze sithole laba abangasimela ephalamende lesekhansilini.
Ye, kodwa kulabanye phela bathi uhlelo lwenu lolu lungani kwabantu bona abakade bencintisa yibo abalakho ukuthi babuyele futhi, ngoba khanya zani ibavela bakhuluma ukuthi kumele abantu behlangane ngaphi kumbe ngaphi, ayisikho khona kuhina.
Obekusenzakala yikuthi indawo zokuhlanganela khona besiphiwa ama venue ngama ward coordinators kumbe ngama constituency coordinators bona abantu abangama technical persons. Nxa kulezi khalazo ezithize abantu bebeqoqisana labe organizing department yibo abazabe bebonisane ukuthi i venue ingatshintshwa kanjani ukuze isuthise umuntu wonke. Kodwa into ade siqonqosela kakhulu ukuthi lapho kuhlanganelwa khona kumele kube yindawo ephakathi laphakathi ekwanisa ukufinyelela ngabantu abonke zingathi kuwadi kumbe kuconstituency.
Lo ngunkosazana Ellen Shiriyedenga ubona ngezokhetho kubandla le-CCC besixoxa laye eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Uyabona bona abantu abatoba ngo-provincial o-deputy babo. They are still the same people who are selecting people khonapha. So mbona ngathi umehluko kawukho. I-concept inhle, ibizo layo lihle. Kodwa indlela eyenziwa ngayo it's still manipulated.
Njani akujule khonapho baba Ncube?
Angithi into enzakalayo umuntu obuyezo announce umhlangano nxa kuyi-candidate yayingu-MP yadliwayo yiyo obuyezo announce umhlangano e-announce ama-date etshela abantu ukuthi khona sizaba lo mhlangano ngelanga elinje okwenza lokhu nalokhu lalokhu. For example, mina ngingumuntu owenkayi enkayi South. Ungachecka umuntu etusi ombuzayo uza kutshela ngecandidate yabo eyadliwayo ku-previous election ukuthi wenza lokhu. Baza kutshela ngobaba uLokhuzeni uSibanda onguye ongu-chairperson. So-ke kuyatshengisa ukuthi umehluko awukabi khona omkhulu. Kodwa into le abayiphetheyo yinto enhle kodwa ebithwa ngendlela engayisi.
Kumele ngakwamiswa njani?
Uyabona into okwakumele yenzakalele kufuna khona phana uhlupho kuba lokulwa. Uyabona after ukhetho luka-2018 ngabe kwahle kwaqala i-process grassroots level eyokuthi khona kuma-cells what is structures khona phana ukuthi abantu baqalise ukukhuluma ngokuthi bazakhetha njani ama-candidates. But kwasala bona abantu belamandla amakhulu awokuthi yena lona umuntu okade ngu-provincial chair kumbe umuntu ongubani banoku-structure sona siyani. Give abantu who decide who is going where even ku-next election. Abantu bona kufana bayazikhetha bazifake ende kabafike. I can guess ukuthi sizathola kubuyela bona abantu ababevele bekhona khonapha. Okutshengisa ukuthi the whole thing was manipulated.
Unomzana Nhlanhla Moses Ncube ukunhlanganiso ye-Freedom Alliance. Sixoxela ese-Johannesburg kwele South Africa. Umongameli Emmerson Mnangagwa ulubhekise kwele-Egypt lapho azangena khona umhlangano omkhulu oqoqela ibhanga le-African Development Bank. Iphephandaba le-Herald libika ukuba uMnangagwa uzakhulumisana labangakahlawulwa izikwelede ngele-Zimbabwe emhlanganweni lo. Kukhangelelwe njalo ukuba uzakwenza imihlangano embalwa leziphathamandla zawale-Egypt. Ukugugudeka komnotho eZimbabwe lokukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo elizweni lonke jikelele sokusenza abatshintsha imali okungekho emthethweni labo bekhuphule intengo abathengisa ngayo imali yakwamanye amazwe beqhathanisa leyaseZimbabwe iyama-RTGS. Lokhu sokusenza abantu bephile nzima ngoba kabasenelisi ukuthenga ukudla kumbe ukubhadala ezibhedlela okufunakala khona idola leMelika. Kubika u-Ezra Jesus Banda.
Inani lithi umnotho weZimbabwe usufike kwisibanga esisabekayo njengoba sebesehluleka ukuthenga ukudla ngemali yaseZimbabwe esiphose yaba ngumquba. Kunje amavinkili wonke afuna idola leMelika. UNkosazana Siphiwe Ncube usiphathelene otshintsha imali emkambo omnyama koBulawayo uthi ayisibo abenza imali yeZimbabwe ife kangaka emabhanga.
Sengingavuma sengingangavumi. Ngingazi njalo ukuthi ekuweni kwakhona ukuthi bone esayidi ndawo bathi sibawise njani. Besingathi lona lenza into ezi-straight thina senze okurongwa ngazi thingakubiza ngukuthini. Ngoba ngiyathola ukuthi ebanki rate yabo iba phansi kithi ngwe nge 70% nxa singasiqathani si US dollar le bond lakithi lapha nxa unganika i $1 i US dollar kunika i 18,000
osiphatheleni abanengi imali abatshintsha ngayo kubikwa ukuthi bathatha kunkokheli zelizwe ezibasebenzisa ukudinga imali yemelika ukwazi athemba lethu Dube ngisiphatheleni
kunzima malume la lathi kulezi nsuku asiyiboni yawo masivisi abantu abasafuna ukutshintsha imali ngamarate bathi amarate sekuqansa kakhulu wonke umuntu usele RTGS eningi so sokungani sesisebepleasure
zothi imali iningi la
asilamakhiwa
amakhiwa kawatambi
akakambeki ngakambikhiwa nyalamba ke
lezi bhedlela sezibhalisa ngemali yezangaphandle asafuni ama-RTGS ugogo uphethi makhokho uyagula bamxothile kudokotela ngoba engela dola lemelika
mntanami okwemali sikunzima ukuthi ngathi imali ngiyayithatha imali kangilayo umuntu nje ngiyahlupheka njiwanjela abazukulu kuyabe kufuneka khonapha la mabhuku ezikolo kangikwanisi ngapha ngiyagula ezibhedlela iyahamba bathi bafuna amaphilizi kufuneka iyusi i-X-ray ngiyethatha khona le drobin lokuphila mphila nzima ngihla nzima ngapha ngiyagula kangikwanisi bathe bafuni iyusi ufuze ngiyethathile ukuze ngiyethatha le-echo bathi i-echo hambe ithathe etown i-X-ray kokuhambe ithathe etown iskani hambe ithathe etown
uyagula
ngiyagula nomkhuhlane wenhliziyo
osomabhizinisi umnumzana Nkosikati Masilankata uthi sokumele amise umsebenzi ezinye izisebenzi zakhe ngoba imali yezimbabwe kayisela mandla ukuthenga ngitsho loluthi lomentshisi
ngile business lapha ishop engiranaithengisa impahla so ngokwenzakala kathe silapha ekhaya ezimbabwe lapha bafuna ukuthengisa impahla ngamabhondi so amabhondi ayasilimaza ngoba thina lokhu esebesukuwoda sukoda nge-forex ngama-US so ukuthi ntshintshe ibhondi to US sukundilimaza imali yakhona isakwana isayivumi ngilezisebenzi zabantu abayi-10 ezisebenza kimi ngokuwa kwemali sengifuna ukukhatha izisebenzi esisebenzisayo labantu abayibili futhi ngikhona ukusebenza lapho
umnumzana Atabel Maplanka ingcwethu yehlaziya zomnotho uchaza ngokufa kwemali yezimbabwe
kusenzwa lokhu kusenzwa ukuthi emhlabeni kulezimpi kuphinde kube lezinto ezenzakala emazweni e-US sisebenzelana nawo ayiwo acina sisenza ukuthi izimali zingami kahle phinde futhi phezu kwalokhu yebo kuliqiniso ukuthi uhulumende wezimbabwe abasomagabazi kwezemali abagwanisi shem sesifika sesikhuluma ngezindaba zokuthi izimali zihlelwa njani hayi lokhu abakugwanisi
lanxa umongameli emasweni mnangagwa ehlala ethembisa uchesisa kabanzi osomabhizinisi abakhuphula intengo yokudla mahlana lokwala ukuthatha imali ezimbabwe akulo kutshintshayo impahla lokudla kuthengwa ngedola lemelika kumbe ngesilinganiso sedola lemelika usetshenziswa umkambo omnyama uhulumende usevumele abantu ukuthi bathenge impuphu amafutha okupheka lokunye kwamanye amazwe okungeniswa elizweni kungahlawulelwa umthetho we-customs duty kambe kuzanceda lokhu na abadala abatizoyicela isivuthiwe imele studio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Bang
ikansili yakobulawayo esebenzelana lenkampani ye-TTI Parking Solutions bakhangelwe ukusungula uhlelo lokupaka izimota enzikini yedolobho lapho abanikazi bezimota abalakho ukukhokha imali ebebaphose ikhulu lamadola US $90 ngenyanga. Lokhu sokucaphule abanye abalezimota abathi kabasoze benelise ukuhlawula imali eningi kangaka yokupaka izimota. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Kukhangelelwe ukuba kuza kuba lenhlelo ezigoqela amakhadi abalisa ele-platinum, ele-gold, le-silver, awukupha imota kusukela ngoNhlangula. Kusigaba se-platinum umtshayeli wemota uzakhokha amadola phose alikhulu ngenyanga, okuza kwenza ukuba abhake santando edolobheni leli. Phansi kwesigaba se-gold umtshayeli uzahlawula amachumi amahlanu amadola emelika, i-US $50. Ukupaka santando okwamaviki amabili kuthi njalo ukupaka iviki yonke phansi kwekhadi le-silver kubiza amachumi amathathu amadola emelika, i-US $30. Okwamanje abatshayeli bezimota bahlawuliswa idola lemelika ukupaka izimota okwehola elilodwa. Abantu bayakusola lokhu. Umnumzana Meluleki Moyo umtshayeli omtshova othwala uZulu enzikini yedolobho uthi kabanamali yokungena kuhlelo lolu.
Ngakade beqale bakhuluma lati first ngakade sizaba lemnyimbono. Kodwa ke hayi nje wabona sebe kuspace fakile. Sesizathatha nje akukhona lokho. Kodwa kuzaba nzima ngoba ukuthi kwakhona umuntu abhadale i 30 days kabe kunzima. Ngoba bungakwazi ukuthi kwakhona wena imoto yakho izahlala yini ikhona. Nge-situation esilayo kade imoto ziyafa kakhulu la le fuel iyadula. So ukuthi ubhadale le 30 days kuba nzima.
Umnumzana Thapiwa Nyoni ulombono ofanayo.
Leo vele akuyenzi into zangkona ziyadura. Ungathi $90 per month mina yabe ngihola mali. Yabe ngihola mali nxa kuzakuthi iparking ifuna $90 per month mina yabe ngihola mali. Akula phela umuntu ohola more than $300 whatever. So vele hayi lokhu asisoze sikuvumele.
Lokhu kusekelwa njalo ngumnumzana Justin Nkomo.
Imota singani siyipunishment kuba la. Ayisachazi uba le mota ungene town le mota. Si-stress. Susiba le BP kuba le mota. Kobulawayo. Whereas izinara. Abakwe izinara ungazibhatala umthelo wakho $30 uyaqhubekeka impilo yankona i-easy yasihambela we-evo yakona uzifake lapho yakona around the country yakho uyahamba uyapho yakona ngela problem dan ukuthi ngibhatale ukuma ngayenzi into ongela any business engiyenza nge-$90 is too much.
Umqondisi we-National Consumer Rights Association umnumzana Efincube uthi imali izahlawulwa kodwa ayihambelani lesimo semigwaqo.
Into esikhangelelwe ngabantu khathesi ayisikho nje ukuphela ukuthi kube lula ukubhadala. Yikuthi lokho kwathenjiswayo ukuthi kuza kwenziwa ngomva kweparking le imigwaqo emihle, imigwaqo okuhambeka kuyo, imigwaqo eyenza uBulawayo abukeke ibakhona. Yikho sekudingeka manje. Yebo kambe siyakuzwa lokhuyana ukuthi imali iphuma ngalindlela uyabhadala ngenyanga ubhadale ngemva kwenyanga ezingaka mpamafika mangaka kumbe insuku ezingaka konke lokho siyakuzwa kodwa sekudingeka ukuthi imali ibonakale ukusebenza kwayo iguqule impilo zabantu njengalokhu kwatshenziswa.
Isikhulumi sekhansili yakoBulawayo uNkosikazi Nesisa Mpofu uthi kuqakathekile ukuba abantu bananzelele ukuba idolobho leli lidinga imali yokulungisa imigwaqo lokunye.
Lapho ukuthi khona abantu bengaphaka baphaka izimoto zabo endaweni ekhayindekayo khona sizathi singaqeda bese siyenza okunye ngoba imali yedolobho efunakalayo ukuthi ilungise imigwaqo yonke ithemba iyafika kuma $700 million. So kathesi imali esiyitholayo ayikafiki $700 million futhi sibe le-total rehabilitation yemigwaqo.
Kusukela ngoNhlolanja nyakenye iKhansili yakoBulawayo yamanyana lenkampani ye-TTI Parking Solutions ukuhlawulisa abachayeli ukupaka izimota enzikini yedolobho idola elilodwa leMelika okuyinto engayamukelekanga ngoba abachayeli labo somabhizimusi bethi kubulala amabhizimusi njalo kuyadla esambeni. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo. Ngingu Anastasia Ndlovu.
Simangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine libika ukuba lihlaselwe namhla ngele Russia esigabeni seDnipro. Abezindaba abeReuters babika ukuba ele Ukraine lithi lenelise ukuwisa ezinye indizamtshina zakole Russia zohlobo lwama-drones. Abalayo kwele Sudan bakhangelelwe ukuba bazalandela izinqumo zokubeka phansi izikhali okwensuku eziyisikhombisa kusukela namuhla. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho like lahlasela ekuseni namuhla eKhartoum lisebenzisa indizamtshina ezithwala imibhobho emikhulu. Abomthetho bathi uhlupho lokusetshenziswa okungekho emthethweni kwamafutha okutshintsha umbala womuntu abe mhlophe nke solusabelele ilizwe lonke. Athi uhlupho lolu solusemaphandleni eZimbabwe ngesikhathi abezempilakahle bekhala ngokwehluleka ukwelapha abasebenzisa amafutha atshiyeneyo aguqula ijwabu lomuntu ngokuhamba kwesikhathi libe mnyamachu. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Vanengi abantu abasebenzisa amafutha achiyeneyo agcotshwa ikakhulu ngabesifazana abafisa ukuba lejwabu elimhlophe. Kwesinye isikhathi imizamo yokuthi abantu bebe bahle ichiya belamaqhubu ebusweni njalo abanye bemnyama chu. Umnumzana Thaddeus Sibanda ohlala eVictoria Falls ngomunye wezimuli ezilondoloza izigulane ezehluleka ukusila izilonda ejwabini osekwehlulela bezempilakahle. USibanda uthi umzukulu wakhe oyintombazana owayeleminyaka eminingi egcoba amafutha agoqela i Kerolite, imovethi kanye le-epidem, kwathi dlwe kibo ububi bawo lapho sethe wehlelwa ingozi yokugwazwa kunyanga edluleyo osekuze kwafika namuhla inxeba lokhe lixhwatha.
Sasingathungeki sona isikini nje likhona ukuthi kubambane izinyama. Sakaze sithole nzima, sathi saluza izimali eziningi. Kuthi manje wanelimele kangaka linyanzwe ngamambodlela abanjani abantu. Sezethungwa ngaphi manje? Sihambe sihambe esibhedlela kwathiwa umuntu okathungeki lo. Inyama lezo bezingasabambi kuhle kuhle.
Ubunzima lobo bucizelelwa ngudokotela Thabani Moyo okhokhela isabelo seMathebeleland North kuhlangothi lwezempilakahle olwe epidemiology and disease control. Uthi ukugcoba lokhu kanye lokuhlaba ijekiseni yokutshintsha umbala ube mhlophe akulungelanga izigijini zomzimba ama hormones kanye lejwabu. Wengeze njalo esithi uhlupho lolu lubangelwa yokuthi amaphilisi asethengiswa mahlayana loba nje ezilindweni zamabhasi.
Uma ungalimala ukuthi kuhile kwangkhona obviously it is difficult ngendaba yokuthi iskin sakho vele sesifragile khona ngokwaso.
Okunye njalo umoya uthi kuyalimaza izinso kanye lesibindi ikakhulu kwabahlabayo. Umnumzana Kelvin Moyo omele izakhamizi kunhlanganiso yeVictoria Falls Combined Residents Association uveze ukuba abathengisa amafutha okutshintsha ijwabu bawathenga eZambia.
So siyaxwayisa kakhulu ukuthi abomthetho nxa bengaqinisa ukuthi ama products lawa indlela zonke ezibuya ngawo eZimbabwe kusamele zivalwe in terms of making sure ukuthi i product play ngaba limited ku society. It means laba kusebenzisayo abangeke bebe baningi njalo siyabe sesisiza umphakathi.
U-Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi, isikhulumeli samapholisa eZimbabwe, uthi udubo lolu soluhlasele lasemaphandleni.
Akula indawo esingathi thina it's specific. Nxa senza ama-patrols, senza ama-stopping stages, siyathola ukuthi ama-drugs lawa siyawathola endaweni eziningi.
Unyathi uthi ngensonto kubotshwe abantu abangamashumi ayisithupha lanhlanu 65 abathengisa amafutha la kanye lezidakamizwa kulandela ukusungulwa kohlelo olulesihloko esithi No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. Ngaphansi kohlelo lolu sekubotshwe abedlula amakhulu ayisithupha lokhe umnyaka uqalileyo bemanyanela beMedicines Control Authority of Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kweSouth Africa bathi bamangaliswa ngabezinhlanganiso yeOperation Dudula labanye abathi bazothengisela emgoqweni kusukwana ezilandelayo besithi kumele abangalamaphepha aqondileyo bephume bephele kulelo lizwe. Uthi sokhumala usipha lolu daba eseJohannesburg kule South Africa.
Kulo umbiko obhodabhodayo emphakathini owethulwe Operation Dudula labanye bathi sebekhathele ngabantu bokuza abahlala kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Bathi bazatshengisela emigwaqweni kusukwana ezilandelayo besithi eleSouth Africa kumele lilalele abakufisayo. Umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane ezini imbokodo unkosazana Vitus Matutu utokwethusayo ukuthi sebekuboneka nengi ukutshengisela ofana nalokhu sekucina sokuchaphakela ebantwini bonke ababuya kwamanye amazwe lalabo abaselizweni ngokusemthethweni.
Sicwayisa ukuthi abantu bangasithathi kancane lesi sixwayiso. Siyazi ukuthi abantu bazathi hayi vele sihleli sixwayiswa njalo nje kuhlele ukuthiwa kasiphume isihambi odlalo nje kuthiwa kuthiwa kasiphume isihambi. Sithi abomama bengasithathi kancane lesi sixwayiso. Ababona ukuthi ngalelo langa umuntu uvikelekile lezingane, kungathi umuntu angaxwaya kakhulu izindawo ezingathi zilabantu abalihlekanyana abayisiqhuku. Umuntu ahambe ngokuqapha lobe siye emsebenzini, abantu behambe beqaphile ekolo njengolwabo.
Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi laye uthi bakhathazekile ngalesi sixwayiso.
Nxa kuyukuthi bakubona kuyukuthi kunabantu abanganawo amaphepha abangene elizweni laseSouth Africa ngokwekho semthethweni, zikhona ingatsha zomthetho ezimelana nalokho, kumele izikhalazo zabo baziqondise kulezo ngatsha, zibe yizo ezikhangelana nalolu daba. Lokhu okuqondana nabantu ngqo bethi bona yibo abazakwenza bathi bavala nelizwe akuncedi muntu.
Inhlanganiso ezithi zizatshengisela phandle kwama-ofisi kamongameli Cyril Ramaphosa zigoqela e-Operation Dudula, Sisonke People's Forum, la mabandla ezombusazwe asanda kubunjwa. Bathi ele-South Africa seligcwele ngakho kalisela ndawo yokugcina abantu abaselizweni ngokungekho emthethweni. Obona ngokoko kwalokhu kutshengisela njalo ebona ngokuhanjiswa kwenhlelo zenhlanganiso yesisonke People's Forum, umnumzana Freeman Mbengu uthi kusukela mhlaka 1 Nhlangula bazalubhekisa emaofisini kaRamaphosa e-Union Buildings befuna into yonke imekhwimilili elizweni kukhulunywe ngokuthi kwenziwane ngabantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni.
More than 35 organizations in South Africa, from grassroots, NPO, NGOs, political parties, we will be demanding ukuthi uCyril Ramaphosa comes out and answer us in regards to indaba yokuthi ama foreigners la agcwele la eSouth Africa uzoyenzani ngawo, ngoba sesimthumele ama memorandums abo abamaningi. Sizobe sihlezi lapho asisuki asiyindawo till uCyril Ramaphosa aphuma azosi-address, azositshela ukuthi uzoyenza njani indaba yama foreigners agcwele la eSouth Africa.
Ubhengu uthi ababuyele emuva ngokuthi wonke oselizweni ngongekho emthethweni akaphume aphele.
Sasisho ukuthi wonke ama-foreigners, sithi ama-foreigners are illegal eSouth Africa, from Zimbabwe, from Nigeria, from Pakistan, from China, from India, from Europe, from America. Sifuna ukuthi wonke ahambe. Abantu abangekho emthethweni kwipabela eSouth Africa sifuna ukuthi baphume baphayelela eSouth Africa.
Sehlulekile ukukhuluma nesikhulumeli sikaRamaphosa obengaphenduli umakhalekhukhwini. Lobanye uhulumende ubengakaphawuli ngalo mlayezo ngesikhathi inhlanganiso ye-Operation Dudula ihamba ixotsha abantu bokuza emsebenzini lezibhedlela. Umongameli Ramaphosa wathi akukho emthethweni lokhu, kodwa kufanele kubikelwe amapholisa kube yiwo athatha inyathelo nxa kukhona elizweni owephule umthetho. Lesi sixwayiso siza ngesikhathi izizalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili ezinamapemiti eZimbabwe exemption permits sezitshelwe ukuthi ziphume ziphele elizweni xa zingaphumelelanga ukuthola olunye uhlobo lwamapemithi. Kusenjalo izizalwane zeZimbabwe ikakhulu ezihlala elokishini leHammarskraal duze lePretoria zithi zikhathazekile ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wekholera osubulele abantu abedlula ithumi kuleyo ndawo. Bathi balokhu esabela ukuthi lomkhuhlane wangena edolobheni lePretoria ucine ususabalele ilizwe lonke. Minisitulo 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Ulandzo namhla sokuba ngezomnotho ngesikhathi idola leZimbabwe lisiwa okumangalisayo njalo lentengo yempahla ethiyeneyo ikhuphuka elizweni. Singakagqibi kuhlelo lalo namhlanje, wothi sikhangeleke besilazo. Umiswa umhlangano webandla le-Citizens Coalition for Change okukhetha abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo. Abathengisa imali bathi kabayisibo ababhidliza umnotho weZimbabwe. Bazonde okumangalisayo abantu kobulawayo ngemizamo yokukhuphula inhlawulo yokupaka izimota enzikini yedolobho leli. Sokulabantu abaningi emaphandleni eZimbabwe abasebenzisa amafutha okuzihluba ijwabu ebusweni. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com noma i-text message kunombolo ethi 1202-465-0318. Sikugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.